into nje yokuqala ukuthi ekwezomnotho singabantu abathele nzima, mina ngumunye wabathi okungangokuthi ngizibuhlungu kakhulu ukuthi ngiyaqalela kuphi vele, ngiqalela ngaphi, ngokuthi school fees njengoba kuyimali kufanele ngibhadale imali, ngiyayithatha ngaphi vele kokuqala. Kuyini engingakwenza ukuthi ngizuze leyo mali ukuthi ngiyebhadale i-school fees, ngoba ngivele ngilezi kwelede ezindala ezivele zikhona ezingibelethe emuva ukuthi anytime basile sithenjiswa isikolo sesiyavala ukubana sizathunyelwa ama-debt collectors azodinga lezo zimali kithi sizobotshwa sithathele impahla esilayo. Kusuka kathesi into engitshayisa ikhanda ukuthi vele ngiqalela ngaphi ngiyanga.
Kuziphi izikolo lapha Moyo njalo bangakabantwana bakho abayisikolo?
Mina ngilabantwana abathathu baba. Ngisesikolo zemaphandleni ngaphansi kwa-Chief Mvuthu. Abantwana bami ababili base-primary, lo mntwana engimkhangeleyo okadadewethu oya e-secondary school uphumelele kahle civil kodwa uphumele ama-points ama-aggregate 7. Kokumelo aggregate 7 but angenelisi ukuthi ngihambise esikolweni asifuna hayi mntwana ngenxa yokuthi vele angikwanisi. Ngi-responsible ngomntwana wangikhona umntakadadewethu nalo. Labantwana bami ababili base-primary school omunye aku-grade 2 omunye akuqalisa i-grade 0.
Abase-primary laba lalo ku-grade 0 bahlawula malini njalo lo omelayo e-secondary layo ufuna malini?
Lo e-secondary ufuneka lapho esikolweni adeka thola indawo kuso ukuthi ayimagama machine echolotsho ukuthi ufunakala i-$400. Sisamile nje sisele ukuthi siyaqalela ngabe sazama ukuthi sidinge mhlawumbe ukuthi ngoba lo munye umuntu ongasincedisa phakathi kwezi-four. Lo laba base-primary ose-primary lo grade 1 ufuneka imali engange-$25. Lo se-grade 0 ufuneka imali engange-$15.
Abase-primary laba utshile ukuthi vele ulesikwelede ngesemalini?
Lesikwelede sethemu kulo okugrade okuya kugrade 2 lesikwelede sethemu. Imali efunekayo ethemu nale $10 yethemu. Imali yalo kugrade 0 ngikhona siyaqala lapho-ke isikwelede engilaso ngesalapho e-crash.